So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 5 kukazi 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Iziphathamandla zesibhedlela se-Ekusileni koBulawayo zithi sesilesiqiniseko sokuba isibhedlela sesingavulwa kulandela ukuzohlolwa kwaso zingcwethi kwezempilakahle.
Ama cases awe COVID-19 asengezelela. Nxa unanzelela kwathi kuqala ama case ayemalutshwane, kodwa kuthe sokusiya ngenxa yama lockdown akade khona, kodwa uhulumende uthe sethukulula izibopho ze lockdown ukuze umkhonomi lawo uncediseke ngcono. Sinanzelela ukuba ama cases asesiya esengeza.
Ingcwethi kwezempila kahle ziveza ukukhathazeka ngokuqansa kwenani labantu asebetholakale bele COVID-19, ikakhulu umkhakha omutsha obizwa ngokuthi yi-Delta. Abenhlanganiso yeZimbabwe Civil Society Organization, Scaling Up Nutrition Alliance, abasebenza labogatsha lwezempilakahle bakhuthaza abesifazana ukuthi baphe abantwana ukudla okwakha umzimba okugoqela uchago lwebele ukuze wondleke kuhle. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulo msakazo. Isiphathamandla zesibhedlela seyokusileni koBulawayo zithi sesilesiqiniseko sokuba isibhedlela lesi sesingavulwa kulandela ukuzohlolwa kwaso zingcwethi kwezempilakahle ukube siqale ukusebenza. Lokhu kwenzakala ngesikhathi sokulempiko yoku gcwala kwezibhedlela zeThorngrove Isolation Center Lated Bulawayo Hospitals okuyizo ezigcina izigulane ze-COVID-19. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo eBulawayo.
Zimbili kuphela izibhedlela ezamukela uzulu jikelele kungena nhlawulo ephezulu ezivalisa iThorngrove Isolation Hospital leUnited Bulawayo Hospital esezigcwele kuthi esemathadeyi sengaphezu kwabaningi kodwa asikagcwali osekutshiye iningi likhangelele Ekusileni Hospital ukuba sivule uzulu athole usizo. Umqondiswe Ekusileni Hospital umnumzana Absalom Dube uchasisa kabanzi ngokulungiselela ukuvulwa kwesibhedlela lesi. Abasebenzale Ekusileni Hospital umqondiswe IM4 Bulawayo umnumzana Busisa Moyo uvumelane loDube ethi sebelinde imvumo kahulumende ukuba isibhedlela siqale ukusebenza. Kunyanga ezimbili ezedlule uhulumende wathembisa wathi wenza konke okusemandleni akhe ukuba isibhedlela se-Ekusileni sivulwe njalo bazalandela yonke imithetho yokuhlela isibhedlela andubana zivulwe. Kusenjalo izakhamizi zeMathebeleland South zithi zikhathazekile ngokuqansa kwenani labantu asebebulawa ligciwane leli kuhlanganisa labalele phansi. Isakhamuzi seMaphisa eKhezi umnumzana Whiteman Moyo uchaza ababhekane lakho.
COVID-19 kude sitshengiselo sokuthi iyatshisa njalo iyadla abantu bangcwaba abanye babo mihla ngemihla. Imingcwabo isigcwele indawo yonke nje ngendlela abantu asebeqaphele ukuthi bagqoke ama-mask. Siyabona ukuthi abantu bayananzelela ukuthi sekukubi phandle lapha.
Esinye njalo isakhamuzi seMathebeleland South umnumzana Ndodana Moyo uthi basengozini enkulu ngoba balemingcele eminingi elakho ukumemethekisa igcikwane le-COVID-19.
Khangeleke njengeMathebeleland South province ukubana sisengozini enkulu ngoba ngokudalwa ngendlela imfelo iMathebeleland South iyo elama border angena kwele Zimbabwe abantu abaningi bevela kumbe bephuke siya kwele South Africa lase Botswana ekuphumeni lase kungeneni kwalawo ma border kukhona ukuqili kakhulu ubuchapha obenziwa iziphathamandla zikahulumende okufana lalokho okungenisa abantu loba ukubaphumisa elizweni bengahlatshwanga bengelazwe njalo izithupha zokuhlaba
lisiyatshona ilanga layizolo ugatsha lukahulumende lwezempilakahle luveze ukuba kulabantu ababanjwe i-COVID-19 ngemva kokuhlolwa leli gcikwane abangamakhulu ayisificaminwemibili lasitshiyangalonye 809 kwabhubha abalichumi lasitshiyangalonye 19 eZimbabwe kulabantu abedlula inkulungwane ezilichumi lambili 12,357 abagula i-COVID-19 sekwabhubha abaphose bafike inkulungwane ezimbili 1,878 lokhe ubhubhano lolwaqalayo ngombimbitho nyakenye kulabantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amahlanu lane 54,474 abahlolwa bafumana belegcikwane le-COVID-19 kuthi abedlula inkulungwane ezingamachumi amane 40,239 sebasila kulolu bhubhane ngemizamo yokumelana lokumemetheka kwe-COVID-19 ezweni uhulumende ufake iziqondiso ze-lockdown ezikuhlandla lesine lapho amavinkili asezavula ngehola lesitshiyangalombili ekuseni 8 a.m. avale ngehola lesithathu ngemva kwemini enkulu 3 p.m. kuthi uZulu kumele ame ukuhamba-hamba ngehola lesithupha 6:30 p.m. ntambama kuze kuye kuba lihola lesithupha ekuseni njalo akusela ukuhamba-hamba phakathi kwamadolobho amakhulu emizameni yokwenqabela ukuthelelwana kwe-COVID-19 kodwa uZulu uthi kuba yize ngoba uhulumende akancedisi uZulu ngokuphila ngesikhathi se-lockdown ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
silokhu sikudaba luni ingcwethi kwezempilakahle seziveze ukukhathazeka ngokuqansa kwenani labantu asebetholakale bele-COVID-19 ikakhulu umkhakha omutsha obizwa ngokuthi yi-Delta osusidla ubhedu uvelela nge-South Africa umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngocweleyo
lokhu kuze ngesikhathi lezimbabwe selilabantu abazinkulungwane ezedlula amachumi amahlanu 53,665 asebebanjwe bele-COVID-19 lokhu leli gcikwane liqhamuke elizweni nyakenye ngombimbitho kuthi abangabaphose inkulungwane ezimbili 1,859 asebebulewe yileli gcikwane ngalezi nsuku inani laba abanjwa yilo mkhuhlane nsuku zonke selidlalela phezu kwenkulungwane eyodwa njalo selibulala abaphose bafika amachumi amabili ngelanga lokhu kusho ukuba uZulu weZimbabwe kumele azivikele emkhuhlaneni lo ngoba sekulesavunguzane sesithathu esenza abantu begule kanzima ukwedlula kudala izibhedlela ezifana leparrenyatwa eHarare lempilo hospital kobulawayo zibikwa sezigcwele abantu ababulawa yilo mkhuhlane kuthi umoya wokuphefumula we-oxygen ubikwa usisilela udokotela Gerishaba uthi sokudingakala ukuba uZulu azinakekele ngoba lo mkhuhlane ususidla ubhedu
ama-cases awe-COVID-19 asengezelela nxa unanzelela kwathi kuqala ama-case ayemalutshwane kodwa kuthe sokusiya ngenxa yama-lockdown akade khona kodwa uhulumende uthe sethukulula izibopho ze-lockdown ukuze umkhonomi lawo uncediseke ngcono sinanzelela ukubana ama-cases asesiya esengeza
lokhu kusekelwe ngesinye sakamuzi seHarare unkosikazi Nompilo Sibindi yena ukhuthaza uZulu ukuba ahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19
So far, it looks like it's going to be our only hope to minimization of this spread of this pandemic. So, mbone ngani ukuthi siyithathe kungaba yiyo yodwa option yethu out of this situation.
Kodwa umongikazi kwesinye isibhedlela seHarare unkosikazi Thozive Chifamba uthi uZulu kumele azivikele ngokulandela iziqondiso ze-COVID-19.
Ngavuma ukuthi bangihlabe ngoba ngiyazi ukuthiwa yini. Ngoba any drug engenayo first yahamba kuma health officials and then the health personality ngokwayo besifunda ngayo ama workshop ukuthi ihlatshwa njani ihlatshwa umuntu onjani ngawapha ama side effects nceda ngani we were never given anything kwapho ngokuthi kuthiwa ivaccine sikhona usasa lineiwe mina ngeke ngayithatha mina what if ngingafa ngayithola
ekhuluma yeRozeka kungcwatsha omunye wabale bempi enkululeko uMajor General Shadrick Chiramba umongameli Mason Mnangagwa ukuthaze uZulu ukuba aqaphele ngoba lo mkhuhlane ukhwaza ngolaka ngalezi nsuku.
We should therefore not gamble with our lives.
Kumele singadlali ngempilo zethu. Ilizwe lethu seliphansi kweziqondiso ze-lockdown zohlobo lwaphezulu lapho isizama khona ukuba silwisane lalo mkhuhlane.
Ngokuqanda kwenani labantu ababhubhayo ngalo mkhuhlane, uhulumende usebeke iziqondiso ze-COVID-19 ze-lockdown. Umongameli esefake ilizwe phansi kwesibanga sika level 4. Isibanga lesi sesenza ukuba abantu basebenze amahola amalutshwane, kube labantu abalutshwane emsebenzini. Wavimba ukuvakatshela nemadolobheni, wamisa imibuthano yabantu egoqela inkonzo lendawo zokuzikholisisa. Imibuthano efana lezimfa iseselele abantu abangamashumi amathathu kuphela, kuthi amabhawa kawasavunyelwa ukuvulwa. Melethi 27 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Isiphathamandla esibona ngombukiso wamabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair umnumzana Busisa Moyo ubikwa isithi usuza kuba khona kusukela mhla ka-21 kombandula kobulawayo hathi ngontulikazi ukwenzela ukwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Encwadini yabikwa ilobele uhulumente, umnumzana Moyo uthi iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 zizalandelwa ngokuqinileyo ngaleso sikhathi. Amazwe asegcizelele ukuthi azabukisa abalisayele Angola, Belarus, Botswana, Indonesia, Japan, Malawi, Mozambique, Namibia, Nigeria, South Africa leTanzania. Ngakwelinye icele uhulumende uthi uzaphatheka embukisweni ofanayo kwele-Russia, we-Russia International Industrial Trade Fair. Asizweni umbono kamnumzana Ambrose Sibindi, umgcinisihlalo wenhlanganiso ye-ZCTU, esigabeni sangentshonalanga yelizwe ngalolu daba.
Into enhle ukuthi ngabananzelele kathesi ukuthi igcikwane leli ele-COVID-19 inombolo zakhona esingama-states sakhanya aqansa abantu asebegula lowo mkhuhlane babahlaselwa lo mkhuhlane. Singathina yiplaning yenzakalala kuyikuhlela nje. Kungasifika kuSeptemba kunanzeka ukuthi engxenye futhi leli gcikwane liloku liyisimo esiso sorobe seliphezulu futhi engxenye leyi trade fair layo still amadesi engadluliselwa phambili. Ngibona ngathi ekuhleleni lokuthi uplan ukuthi hayi mana ngifike lapha ngibone ngizowe ngibona kuqondile ngoba singananzela igcikwane esikhanya saphila lalo sibile kwesikhathi esithile ngasikhangela kodwa akakuthi ukuthi singasaplan ingqondo yokuthi hayi igcikwane likhona kodwa impilo ayiqhubeki siya phambili. September sibona ngathi kuhle ukuthi sefika kuye sibonde uhamba kanjani ngoba uJuly bengasavumi ngathi amanombolo bekanza siyaphezulu. So ngumkhumbulo omuhle ukuthi bakhuphe kade kuJuly bafukele kuSeptember kodwa la uzakhangelwa ukuthi abe yisimo banxa sesifika kuyo.
Siyabona njalo ukuthi amankampani edlula ichumi lanye 11 asethe azabuya ukuzobukisa. Singathi lokho kungalethela ilizwe inzuzo yini? Njalo umbukiso lo unganceda osomabhizinisi labanye abande ukuthola inzuzo kuwo.
Well, ngasikhangela inombolo zalamakampani, inombolo ephansi kakhulu kodwa ke akumangalisi kakhulu ngoba ngasikhangela umhlaba wonke ngenxa yendaba le-COVID-19 izinto zonke zikhanya zehlile esifili zaphansi. So ke abantu abaningi kumbe samakhampani amaningi ngenxa ye-COVID-19 athayekile kakhulu kwezemnotho wazo, athaye kwezenzuzo zabo. So ke abanengxeke kubehlula babuye njalo abanye futhi ngabe besesaba wena le-COVID-19 ehlaseleyo. So esingakutsho ukuthi thina nxa sikhangela, yebo kambe ilizwe akusoze kulincede kakhulu kangako kodwa ke khona okuncane okuzangena kuzancedisa lapho ngoba into eqakathekileyo lapha yikuthi i-trade fair le kumbe umngqondo wokuthi kumakethwe ezomnotho welizwe ungami. Lanxa siku-COVID-19 khona okuncane kwenziwe ngoba nxa sinanzela kathi ezivele impilo yakhona iyileyaniyongisa. So ke kuba nzima uhluthi hayi umbanisalambukiso senhlenzisekela kungakhathaza njalo ilizwe kusasa kodwa bona abalitshwana ababuyayo njengoba sivuma ukuthi eqinisweni hayi kuzaba nje kuthondele kancane ukuthi kuncedisa ilizwe sibikwezokuthuthuka kwenotho kuzaba kuthondele kancane kodwa ingqondo yokuthi enali ingqondo yokuhlale kubikisiwe ihlala ikhona emkhumbulweni wabantu langase ku-COVID-19 ukwenzela ukuthi phose lapho ezakwehla khona singabi sisabuyele emva kodwa abantu bebesazi ukuthi hayi kodwa sile ndlela esijali kwenza ngayo bona sibukise indlela yokuzama ukuthi si-attract kumbe sidonsele abantu bana bazibuye bezoyinvesta elizweni labakhampani la bukise impahla abalazo bezama ukuthi bathole ama-orders kwenzela ukuthi bancediseke. So esingakutsho ukuthi while samakhampani emalutshwana kodwa khona okuncane okuzangena lapho siyakwemukela ngoba isikhathi sakhona singeza kubalekela.
Lo ngumnumzana Ambrose Sivindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso ye-ZCTU esigabeni sangentshonalanga yelizwe, njalo eyisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Live Talk namhlanje sikhangela ukuqansa kwenani lasebefunyanwa bele coronavirus eZimbabwe ngalezi nsuku. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Kulomdlali womdlalo wegolufu odujulwe wafa labanye abesilisa abathathu akade labo esiqintini seKenso eseduzane ledolobho leAtlanta esigabeni seGeorgia khonapha eMelika. Madubula ubikwa ebalekile kuze kube manje lokhu engakatholakali, elokhu esadingwa ngamapholisa. Usibalukhulu wesabelo seFlorida uGovernor Ron DeSantis usethule umthetho amanzonzo komumo wezinto esiqintini ezingabayo ngezilishumi lanhlanu ngemva kokuhlaselwa yisavunguzane se-tropical storm Elsa izolo ngemva kokudala umonakalo omkhulu ezihlengeni ze-Caribbean ngolwesihlanu. Sisiba yisavunguzane sakuqala lonyaka esiselwandle olwe-Atlantic. Amapolisa abika ukubana kulimale kakubi abantu abathoba minemibili izolo ngemva kokudubulana kwabantu endabeni ebigeziswa izimota esiqintini se-Fort Worth esigabeni se-Texas khonapha eMelika. Wake waba ngumongameli we-South Africa umnumzana Jacob Zuma walile ukuyazinikela emapholiseni ngemva kokugwetshwa engekho emthethwandaba ukubana ayebhika onyanga ezilishumi lanhlanu efunyenwe elecala lokweyisa umthethwandaba. Ekhuluma emzini wakhe osenkandla esigabeni sakwaZulu Natal phambi kombuthano wabamsekelayo besithi uyahlukuluzwa nguhulumende, uthe yena uyasiphikisa edale lesi sigwebo emelwe ngamagqwetha akhe. Abohlangothi olubona ngeziphepheli enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations Refugee Agency bakhuthaza amazwe omhlaba ukubana bengajiyi phandle abadinga ukuphephela emazweni lawo uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 eye-vaccine. Ezwekazi le-Africa amazwe asebhalisile iziphepheli ukuba zihlatshwe limijovo aguqela ele-Senegal lele-Cameroon.
Abenhlanganiso yeZimbabwe Civil Society Organization Scaling Up Nutrition Alliance bona abasebenza labo gatsha lwezempilakahle bakhuthaza omama ukuthi baphe abantwana ukudla okwakha umzimba okugoqela uchago lwebele ukuze bondleke kuhle. Abenhlanganiso le basungule umkhankaso osudale ukuba kuvulwe indawo ephalamende lapho amalunga leli dale alabantwana abancinyane amunyisa khona. UMark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umkhokheli wanenhlanganiso umnumzana Kudakwashe Zombe uthi ukusilela kokudla okubalulekileyo empilweni yabantwana luduwo olukhulu kuleli oludala ukuthi abantwana ikakhulu abangaphansi kweminyaka emihlanu abangena kusilinganiso sokungamachumi phose amathathu ekhulwini 26% bengaqhakazi i-standard growth ngesilungu.
So the National Nutrition Survey of 2018 indicated that 26%, so that is 1 in 4 children shorter than their expected height.
UZombe uthi baphakathi kumkhankaso wokuxwayisa abazali ukuba batholise abantwana babo ukudla okwakha umzimba ikakhulu phakathi kwamalanga ayinkulungwane 1000 days nxa besanda kubelethwa. Wengeze wathi umntwana kumele amunyise ibele likanina aze afikise iminyaka emibili kumbe edlule lapho, njalo aqale ukuphiwa ukudla okufaneleyo nxa esenenyanga eziyisithupha kusiya phezulu. Ukudla lokhu kugoqela izithelo ezicholiweyo, umhluzi kumbe i-fruit juice ngesiNgisi, ilambazi lokunye okuchiyeneyo. Kodwa abanye omama bathi kunzima ukumunyisa umntwana okweminyaka emibili ngoba kumele baphandele izimuli khona okusuka kudale ukuba bakhuphe abantwana ebeleni masinya sebenatha igula. Unkosikazi Lindwe Sibanda uyachasisa. Amazwi kaMasibanda achuzelelwe ngunkosikazi Tracy Mabhiza. Oqhuba umkhankaso wokukhuthaza ukwendliwa kuhle kwabantwana ekubulawayo umnumzana Craig Nyathi uthi lolu duko lubhahile kuleli dolobha kanye lasemhlubulweni weMandebeleni nje jikelele.
Isilinganiso sami sokuthi phakathi kwabantwana abangu-4 oyedwa uyatholakalele malnutrition. Ukubangela malnutrition singakubeka ezigabeni ezintathu. Okokuqala yikuswela ukudla okufaneleyo, okulungileyo lokwanelayo.
Umnumzana Nyathi uthi kuqakathekile ukuthi omama bebekwazi ukudla okumele kudliwe ngabantwana ukugoqela okwesintu, khona athi akumelanga kukhangelelwe phansi.
Ulwazi lokulima izilimo lezi silalo, abadala bebekulima, siyazi ukuthi ukuhambelana lomumo womkhatho njalo. So kulula ukuthi sikugcine ukudla lokho. Sikulime, sikuvune, sikugcine.
IZimbabwe Civil Society Organization Scaling Up Nutrition Alliance ithi njengoba iParliamente sokule ndawo yokumunyisela, amabhizinisi kumbe indawo zokusebenzela lazo kumele zenze okufanayo. Ithi njalo kumele kuguqulwe imithetho, abesifazana baphiwe ikhefu elide lokondla lokunakekela abantu babo ukuze kuqedwe udubo lokungakhuli kuhle kwabantwana lolu stunted growth. Inkuthazo le isekelwe njalo nginobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi ZCT umnumzana Jafet Moyo, yena othi basuka kude belwela leli lungelo.
Besingathi sesiphumelele ukuthola ikuthi nxa ke indaba yematernity lendaba yepaternity sesifumene phezulu, sesitholile isingama convention ama countries athize kugoqela le Zimbabwe selike la ratify ke ama conventions e maternity.
IZimbabwe Civil Society Organization Scaling Up Nutrition Alliance ixwayisa njalo labantu abadala ukuthi badle ukudla okulungele umzimba, ukugoqela inyama lanxa nje bengamelanga bayandise, imbhida, izithelo lokunye okungavikela imikhuhlane edalwa yikudla okungalunganga. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Usekwetha mfundo solwayo ngwenya obambe ngokwesikhatshana isikhundla somqondisi wesibhedlela sempilo uthi banenge abathapha umkhuhlane we-COVID-19 abalaliswa esibhedlela lesi okwenza kuswelakale imbheda yezigulane. Uthi kumele abantu balandele okukhulunywa ngodokotela ngoba ukumemetheka ngamandla umkhuhlane lo.
Lapha amahlabezulu sesisenkingeni njengoba sasikhuluma umnyaka suzowaphela lokhu kuluma ngendaba yobhubhane lolu. Ubhubhane lolu soluyandile ebantwini okumangalisa kwamagama. Njalo ngelanga ngelanga abantu ababanjwa ubhubhane lolu luyaluqansa khonapha koBulawayo laseZimbabwe jikelele. Ubhubhane lolu nxa lufika ebantwini luqala luyande kakhulu, lungene. Kwesokubuya kuthola ukuthi abantu sebeqala ukungena ezibhedlela. Njalo sokuqalisile ezibhedlela njengoba lawo balile wabona emanyuzipepeni ukuthi abantu, inani labantu abasezibhedlela lokhu liqansa lisiya phambili. Kuyathi kusiya ngesikhathi uzathola ukuthi abantu abaningi bazashona nxa bengatshintshi lokhu esikukhulumayo ukuthi ubhubhane lolu lubangelwa into yonaleyo ukuthi abantu abalaleli into ezikhulunywayo, abalandeli izinqumo ezifakiweyo phansi ezelockdown protocols lezo ezikhulunywayo. Okwamanje ungahamba edrobheni uyathola bayenza iziminye eminye bekhipha amakhala abagqoka amamaski khonokho esikukhulumayo. Bakhupha amamaski umlomo lamakhala aphandle basesiminye eminyeni baphethe bayakhuluma banompolelana ubhubhane olubi kangaka. Angiboni ukuthi kathi abantu pho bazayithuswa kuyini ukuthi umbebalaleli into ezikhulunywayo. ngoba ingozi le esikhona lapha emhlabeni ijikelele la khona pa kobulaya leZimbabwe yesabeka okwamagama.
Manje kumele kwenziweni isikhwica mfundo ngwenya ngodaba lolu ngoba kukhanya ngazani kuya phambili lokhu kuyamemetheka ngamandla.
Lolu bhubhane lolu asiyonto yokudlala le. Inkalakatha yomlilo onzima oyathatha umphefumulo yabantu omningi ngesikhathi sinye. Yikubona besikhuluma nje sixoxa kangaka ukuthi abantu bezama kunanzelela ingozi ebuyayo. Ingozi sifikile singenile ekhaya. Abantu lokho bengalandeli izinqumo ezifakiweyo. Lokho besenza isiminye eminye begathi izimota begcwale begcwale phakathi kuyisiminye eminye khonapho. Emalayinini lapha kumelelwe izinto ayithathwa imali evela emazweni emabhenki ngaphi ngaphi. Uzathola iziminye emine zibambile mfimfimfi angikwazi ukuthi pho abantu bazancedwa njani nxa bengalaleli into ezikhulunywayo. Abalaleli khulunga ukufaka izinqumo ezifakwe nguhulumende ziyanceda ukuthi bahlanze izandla. Begqoka ama-face mask okuqondeleyo bengahambi uphonga uhambe uvukela uhambe edrobheni behlale phansi ezindlini zabo labokhosikazi abo behlale phansi ngoba lokhu ukuthi bazame ukuthi kumbe umuntu uyathengisa kumbe uyenzani akangiboni ukuthi inyanga le ebuyayo esiya phambili ngapha abaningi abantu siyabe singasekho emhlabeni. Lolu bhubhane luzobhulubisa impilo eziningi ezabantu. Yikho ukuthi ngixwayisa abantu xa abantu bengalalelanga njalo hhayi bazazibonela isimanga esibuyayo.
Lo ngusikhwica mfundo Solwayo Mgwenya osebenza isibhedlela sempilo bexoxa loGibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela lona enkundleni yokuxhumana iFacebook ukhasi leVOA Ndebele. Kwezemidlalo, iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elaziwa kakhulu ngegama elithi Zimbabwe Warriors liphakame lamhla ekuseni lilubhekise kwele South Africa lapho eliyaphatheka khona kumncintiswano walonyaka owenkezo yeCOSAFA. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ukhuluma ngesikhathi iqembu lama-Warriors lisanda kuphakama namhla ekuseni, uyisikhulumeli senhlanganiso ebona ngokuqhutshwa komdlalo wenguqu elizweni yeZimbabwe Football Association iZIFA uXolisani Gwesela uthe balethemba ukuba iqembu lama-Warriors lizaphenduka layo inkezo yeCOSAFA ekupheleni kwemidlalo yalonyaka.
Inhlanganiso yeZimbabwe Football Association ifuna ukwazi isiZulu ukuthi abafana bethu ama-Warriors sebesukumele besuka eHarare ebelubhekise ePort Elizabeth eSouth Africa lapho okuzadlala khona umdlalo we 2021 COSAFA Cup. Siba sifisela inhlanhla abafana bakithi ethemba bazadlala kuhle banqobe.
Akusenjalo umqeqeshi weqembu lama-Warriors uDraft Golo Garusich kanye lomunye wabasekeli bakhe uLoji Dembe kabayenelisanga ukungena elizweni leSouth Africa ndawonye leqembu lama-Warriors. Ugwesela ukhuphe umbiko elanga selisiya ngomtsha wendoda esithi uLo Garusich ubevele ngela visa emvumela ukuba angene kule South Africa njalo bebengazange bemdingele ngemva kokucetshiswa yilabo abaphathise ukuqoqa uhambo lweqembu lesizwe ama-travel agent. Uqhubekele phambili wathi uChitembwe yena ukuluhlu lwabantu abangasavunyelwa ukungena kulelo lizwe njalo baphezu kwemizamo yokulungisa amaphepha kalo Garusich ukuze alandele. Intatheli izindaba yezemidlalo uNeshi Mgogwera usole kakhulu inhlanganiso yeZifa ngalesi sehlakalo.
Okwenzakale kwele South Africa kubana uloga onguye umqeqeshi omkhulu akala visa yokungena eSouth Africa kuhle kwatshengisela ukuthi iZifa hhayi itshengisele ukungahleleki lokungaqoqeki kwayo ngenxa yokuthi into abazaziyo ukuthi nxa umuntu ezahamba umele ebe lamaphepha afanele. Kanti uLoji Dembe ukuthi kayavunyelwa ukungena eSouth Africa kuyinto la mhlawumbe akade yazi ukuthi kutshengisele ukuqoqeka mhlawumbe kulutshwana.
Umqeqeshi weqembu leDynamos uTondira Indiraya kanye lomqeqeshi wabonozindi uThembo Chuma bona bavunyelwe ukuba bangene kwele South Africa. Umncintiswano walonyaka ukhangelelwe ukuqala kusasa ngolwesibili mhlazi isithupha kunyaka kaNtulikazi usiyafika emaphethelweni mhlazili ichumi lathoba minombili kuyo njalo inyaka kaNtulikazi. Ilizwe leZimbabwe ile liphakamise kaningi inkezo yeCOSAFA kumbali yalimidlalo njengoba selanqoba kumncintiswano yesithupha kusukela lo mncintiswano wokuqala ngomnyaka ka-1997. Iqembu lama-Warriors likusibala sikagroup C ndawonye leMozambique, iNamibia kanye leSenegal. Ngolwesine lizadibana leMozambique emdlalweni walo wokuqala kuthi leNamibia lizancikelana leSenegal. Ngimeleisi 7 ngobulawayo nguJoseph Njanjini.
Singakehlukani esikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Iziphathamandla zesibhedlela seKusileni kobulawayo zithi sezilesiqiniseko sokuba isibhedlela singavulwa kulandela ukuhlolwa kwaso zingcwethi kwezempilakahle. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.